sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Mpandula 2023 ngo Cape Town. Endabeni zethu namhlanje.
Besexpect ukubona more young people in this cabinet to provide solutions. Uze izwe liye phambili. Ngasike khona izwe lakhiwa ngabanikazi bazo. Abantu abasha so far yibo abale future abayithangileyo.
Amalunga edale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha labasekeli babo ele cabinet bafungiswe ukuqala umsebenzi namhla eHarare. Umeli weStunning Deal edale lephalamende ukubanjwa leCitizens Coalition for Change unkosikazi Maureen Katemaunga ubotshiwe eHarare namhla esethiswa icala lokuthuthuzela udlakela. Abasakhulayo abanqobe kukhetho lokuba ngamakhansela kanye lokuba ngamalunga edale lephalamende sebethembise ukuthi bazasebenzelana ukuguqula umumo wabanye babo elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Amalunga edale labaphathi ntambo bakahulumende omutsha labasekeli babo ele cabinet bafungiswe ukuqala umsebenzi namhla eHarare. Bazaqhuba umsebenzi okweminyaka emihlanu elandelayo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umkhosi wokugcotshwa kwamalunga eCabinet wenzelwe esigodlweni sikamongameli welizwe eseState House eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uzasebenza labaphathi ntambo bakhe ukuvuselela umnotho welizwe. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, uthi akaboni ukuthi kulokutsha okuzenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Ngesizathu sokuthi uba umnumzana uMnangagwa ngokwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokuba efake icabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho esikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha. Lokho sokufuna ukwenzakala eZimbabwe akulunganga, okokuthi umuntu oyi-one uyathatha abantu bathi izihlobo zakhe abafake badiwe icabinet yelizwe leZimbabwe.
Lokhu kusekele ngumnumzana Herbert Jamuka okhokhela ibandla le-People's Unity Party.
So siyabona ukuthi uMnangagwa udla lo mthuli ncube, that's why umbone efaka umntanakhe ukuba deputy minister of finance.
Ingcwethi ecubungulayeza umbusazi womnumzana Fanuel Ncube uthi uhulumende kumele asebenzele uZulu.
Mina bengicabanga khona for a population, kumbe ngithi mina in the era esesikuyo, this digital world, besexpect ukubona more young people in this cabinet to provide solutions ukuze izwe liye phambili. Ngasike khona izwe lakhiwa ngabanikazi bakhe. Abantu abasha so far yibo abale future abayithangileyo. Ngokuthi khona labo sibayinclude maybe in their numbers. Ukhona maybe bafunde even as deputy ministers. Ngibone laphana kulokhu la kwashe Mnangagwa. Of course already people will be saying ukhona he's doing wrong with maybe uhlobo lokuthi kumbe ulesenem kamongameli.
Babafungise ukuqala umsebenzi namhla kulabesifazana abathathu kuphela ababalisa unkosikazi Casey Coventry, unkosikazi Monica Mtswangwa kanye lonkosikazi Opa Mchinguri Kashiri. Unkosikazi Mtswangwa obephethe uhlangothi olubona ngokwethula kwembiko ususiwe kwafakwa umnumzana Jennifer Mswere. Imfundo yaphezulu lokho ikhokhelwa ngusikhwica mfundo Amon Murwira ukuthi olozemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. UMnangagwa ubisele abanengi akade bekudalela iCabinet ngaphambilini ngokhetho abathi umnumzana Cedric Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Casey Coventry, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri labanye. Ezinye ingcwethi ezicubungela ezenotho lezombusazwe labantu jikelele bathi ababoni kusiba lenguquko ezalethwa yileli dalela iCabinet. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuzenjalo bayakhala abanye abantu kwele Zimbabwe ngokukhethwa kwedale leCabinet elitsha umongameli Emmerson Mnangagwa othi ubisele abanye ngoba bebesenza umsebenzi kahle kusukela ngomnyaka ka-2018. Kodwa abakubandla elibusayo bathi wenze abakufunayo njalo okuzathuthukisa ilizwe. Kulabantu abadika liqedakali idale leCabinet eledulelwe uZulu ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Bathi kuyamangalisa ukuba ubisele abantu abanjengomnumzana Mthuli Ncube, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, umnumzana Kazembe Kazembe, umnumzana July Moyo, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosikazi Sithembiso Nyoni labanye ababonakala engani kabenzi lutho kuhulumende. Bathi akwaziwa njalo ukuba bazakwenza njani abangene kudale leCabinet okwakuqala abagoqela umnumzana Jenfen Muswere, umnumzana Daniel Garwe lezinye iziphathamandla zenhlangothi zikahulumende ezimbalwa. Umnumzana Fortunate Mlalazi olilunga lebandla The Citizens Coalition for Change ngomunye wabasola idale leCabinet kaMnangagwa.
Sibonile iCabinet kaMnangagwa ayikho into emangalisayo. Besivele sikhangelela ukuthi uMnangagwa uzayenza yena linto satshelwa kudala abantu basiwonitsha ngoMnangagwa abantu abanjengabo Jonathan Moyo abanjengabo Grace Mugabe basitshela akula nto ezaphuma njalo kule cabinet ngumuhlwa nje kuphela kuzakhithika.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ugcizelele esithi uMnangagwa kakwazi akwenzayo.
I-cabinet leyi akukho engakwenza. Lokhu nje kufana lokuthatha imbongolo ubusufuna ukuthi kuzalele zande. Akusoze kwenzakala. Yinto eqale ngo-1980. Ilizwe lilambele ukuthi ngabe kulenye i-cabinet eke ibunjwe yilaba bebengekho kube i-cabinet ezanika abantu umdlalo. Imbongolo ungaze uyifide njani ukuthi izakuzalela kayise zizale babudube. Yikho khonokho kwenzakala la. Bangafakana nje ukuthi kabayehola badle imali eka-government kodwa kulanto abazayenza. Not even one nje lokukhuluma ngayo nje sikhulumela ukuthi kungaze kwenzakala isiga liphilile liyakhuluma ngazo. This is very disappointing. Njalo igijinywa ilungiswa leyo cabinet kusazakala ukuthi ukhetho lohambanga kahle. Kumele benze izinto uZulu azikhangeleleyo hayi lokho. Yikuthi nje izani ivele ilesicoco sokwenza izinto ezingafunwa ngabantu. Yikho lokuzifaka esikhundleni izifaka abantu bengayifuni.
Kodwa kulabanye abathi kuqondile okwenziwe nguMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Believe Gawule okubandla lezano PF njalo owake waba ngusenator esabelweni seMatabeleland North.
Yebo phela umongameli seyethule icabinet yakhe i-team yakhe ayiyo ezasebenza layo. Esengena ku-second term yakhe president umongameli welizwe uphinde wabuyisela labo abanye akade asebenze labo ngobuningi babo. Ikakhulu ngikhangela futhi ukuthi ekwenza khonokho ukuqhubekela phambili kuqondile ukuthi abantu bathi ngasibele ukuze beqhubekele phambili kuqakathekile kakhulu. Ngokunjalo ke nginanzelela ukuthi kulabanye engibakhangelileyo even ku-term yabo yena le edlule abasebenze kuhle kakhulu bambalwa sibakhona. Nababisele ngabaqamba nje abalutshwayo ngithi umuntu onjabo abantu abanjabo Minister of Agriculture Masoka Mangaliso Ndlovu Environment Finance Umthuli Ziyambi Ziyambi Justin labanye nje engababethanga abasebenze kuhle kakhulu umsebenzi omnyo okhanyayo.
Ugawule uphinde wathi uMnangagwa ukhethe labasakhulayo abalakho ukusebenza kuhulumende okwesikhathi eside.
Ukuthi njalo kube lengqubela phambili ngiyananzelela kube labanye futhi abangeniswe abatsha esikhangelele ukuthi labo njengabatsha bazaqhuba umsebenzi ngendlela esikhangelele ngayo ngoba kuthiwa nxa zibotshwa azibotshwa kuphela eziqalisayo kumele zibotshele ezindala. Ezindala zakhona ziyancedisa ukuthi nxa zidonsa lapha ezindala vele ziyabe zithambile ezintsha zakhona ziyabe zithanjiswa. So abanye bafundi babe befundisa umsebenzi laba akade vele bekhona emsebenzini. Ongeke kube le cabinet yabantu abatsha kuphela abaqalayo bonke lingaba le problem yokuthi yabe liyaswela lapho liqalisela khona. Kodwa nxa ukuthi vele abantu sebe bayihamba indima hayi la mabhanga amanye asenze endleleni bayawakwazi laphana kwasala ibhanga yiwo abantu abaqondileyo labo esibakhangeleleyo. kota nangikhangela ngibona hayi ibotshiwe sile team yakhona yona ibotshiwe yebo phela kade nsizwa abantu bekhuluma ukuthi hawo mama labo ye kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngiyananzelela ukuthi omama labo babele kubeni kwamathuba njako lokwesikukhangeleleyo
akwaziwa ukuba liza kwenza njani idale le-cabinet leli phakathi kweminyaka emihlanu kungakenziwa ukhetho olukhulu ngomnyaka ka-2028 ngimele iStudio 7 ngise-Washington ngingu-Kips Dube.
Umeli we-Standing Dale edale lePhalamende okubandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uNkosikazi Maureen Gatemaunga, ubotshiwe eHarare namuhla esethuswa icala lokutshutshuzela uDlakela ngesikhathi sokhetho. Kubika uDabo Kancube.
Igqwetha elimele uNkosazana Gatemaunga umnumzana Darlington Marange okwinhlanganiso yamagqwetha alela ilungelo loluntu eZimbabwe yi-Human Rights NGO Forum uthi uGatemaunga ubotshwe endawonye lamalunga amabili awebandla le-CCC besetshisa icala lokuzama ukutshisa imota lwayencintisa kukhetho eSunningdale emele iZANU-PF. Umarange uthi abathathu laba bazamisa umthethandaba kusasa. Umnumzana Gift Ostalo Seziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi amapholisa abophe uNkosazana Gatemaunga athunywe ngabaphathi intambo bebandla leZANU-PF.
Kusobala kithi ukuthi is political persecution, yiku-abhyuza kwemthetho, abhyuzwa kwamapholisa iZANU-PF ukuthi wonke umuntu obephikisana labo kukhetho liyakwazi kubomguza. Saba le nkinga yokubana abantu beZANU-PF barekhoda besithi fanele silandele labantu be-CCC ababesupport i-CCC. Omorini ba-victimizwa ngokuthi bawina against iZANU-PF. Chirumanzu namhlanje sile 5 ama members including our MP candidate Honorable Cheza osebotshiwe njalo uncitshwe ibheu namhlanje egweru ngendaba ke yokubana ke iZANU-PF ingavumelani lokuthi i-CCC lelungelo lokumobilize lokukhankasa kwele Zimbabwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi amapholisa kumele avunyelwe ukuqhuba umsebenzi wawo engaphazanyiswa ngezombusazwe.
Isu sebantu leZANU-PF athine nezve mafambisirwo anoita mhosva ere basa remapurisa. Mapurisa pakaparwa mhosva vane mvumo yekuti basa ravo ne mazvo vachiteera matips nezvimwe zvavanenge vachinzwa. Kana vamo Gatemaunga vasina mhosva zvinongobuda pachena.
Amapolisa aqhuba umsebenzi wawo nxa kulecala elimangaliweyo. Abe-CCC njengabantu abathi bamela uzibuse lokuvikela amalungelo oluntu kufanele babe yibo abaphambili ekukhuthazeni abantu babo ukuthi bengahambi betshaya abantu. U-Honorable Barbara Rhodes wahlaselwa wangena esibhedlela singakhangela eSunningdale. Ukansila wangena esibhedlela imota yakhe yatshiswa abanye batshaywa. Thina sithi nxa kulecala umuntu kayebike emapholiseni nxa engowezanu-PF sithi umuntu kabotshelwe icala lakhe kodwa abe-CCC bathi bona nxa bengatshaya lokulimaza abantu akufanelanga babotshwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe lezomnotho uMnumzana Effort Dlela Ncube owenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association uthi umthetho weZimbabwe kumele usebenze ungakhethi muntu.
Lolu daba luveza kahle kamhlophe ukuthi i-election kayilethanga nguquko lizwe lokhu eliyileliyane elidala elingahloniphi umthetho elingahloniphi amalungelo abantu elingavumeli imbono ephikisana leyalabo basezihlalweni. Icala lakhe yikuthi ukhulumela abantu kakukho okunye kuveza ukuthi sisenkingeni enkulu njengelizwe. Ngabe umthetho usebenza ngendlela awafanele usebenze ngawo, ungakhethi mbala womuntu, ungakhethi ulimi alukhulumayo, ungakhethi ubudala bakhe kumbe ubuncane bakhe, ungakhethi ukuthi ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Ngabe kakula nkinga, inkinga esilayo elizweni leZimbabwe yikuthi umthetho wethu uyakhetha ulobandlululo, ulalabo ababotshwayo, ulalabo abangabotshwayo.
Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner Paul Nyato ukhuphe umbiko esithi sebebo phela uGatemaunga, uClyde Mashojera, loDaudi Jesupo besethuswa icala lokufuna ukubulala umuntu kanye lokubhidliza impahla. Abathathu laba kubikwa babesebenzisa imota kankosikazi Gatemaunga lezinye ezimbili ezingakaziwa ukuthi ngezabo bani. Elinye ilunga lebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala usele nyanga ezilitshumi lanhlanu esejele kodwa engatholakala ngele cala njalo encitshwa ithuba lokukhupha imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.
Sio mangeni kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weMelika usephumele esiqondiso ezintsha ezilawula ukuhlatshwa ijekisen lokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ezizanceda ukwehlisa inhlungu nxa umuntu engahlaselwa yiwo loba ukulaliswa esibhedlela. Libikwa beseqonga inani lababanjwe yi-COVID-19 emavikini ambalwa edluleyo kodwa lingaqonganga okwedlula isikhathi sinye sanyakenye. Abo ohlangothi lwabenhlengi edolobheni le-Dra kwele-Libya bathi inani labathabalale engozini yempompoma zamanzi eyenzakale empumalanga yalelo lizwe seliphezulu kwenkulungwane ezimbili 2300. Abazinkulungwane ezilijumi 10,000 kubikwa ukuba ngabaziwa ukuthi bangaphi. Iziphathamandla zenhlanganiso ephathisa ngesikhathi zobuzima emhlabeni wonke jikelele i-Red Cross bathi bacela uncedo oludlula izigidi ezilikhulu zamadola eMelika $100 million lokuyanceda kwele Morocco ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba okubhubhe khona abantu bose abafika inkulungwane ezintathu 2,900. Abasakhulayo abanqobe kukhetho lokuba ngamakansila kanye lokuba ngamalunga edala lephalamende sebethembise ukuthi bazasebenza kuhle labanye babo elizweni. Kubika uTopias Mutsingwa.
Amakansila lamalunga edala lephalamende bathi bazasebenza gadalala ukuthi impilo zabanye babo abangontanga zithuthuke ngesikhathi bekhona ezikhundleni lezi okweminyaka emihlanu elandelayo. Omunye wabasho njalo ngumnumzana Eric Gono omela ilobhengula magwegwe wobulawayo webandla eliphikisayo le-CCC.
We are products of the election that was never free, never fair, never credible. Kodwa ke nxa sisiya lapha eParliament we are going there to fight for isipace sabasakhulayo. We are going there to amplify our voices, our youth, abayibo abaphuma bayavota ngobuningi babo. We are going to do ama consultation forums amaningi kakhulu. Sinikeza ontanga ithuba lokuthi besitsheleke ukuthi iwaphi ama-issues abafunayo ukuthi siyewalela phezulu.
Unkosikazi Thathenda Mavetera, umeli weChikomba West edale lephalamende engowezanu PF njalo owanikezwa isikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha olubona ngezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ICT, uthi laye uzafuqa ukuba imithetho ephakamisa intsha ilolongwe.
When we concluded the last parliament,
kulemthetho ethile elokwenza labatsha engenisa ngoba imithetho esebenzisekayo elizweni eyasungulwa kudala ephalamende eledluleyo. Mina ngizazama ukuthi le mithetho efana le-youth bill ikhangelisise ngokuphangisa ukuze abatsha bethole okulingana labo ngokusemthethweni.
Osakhulayo okubandla le-Movement for Democratic Change, ibandla elingenelisanga ukuzuza untanga owanqobayo kumbe bani owebandla leli, unkosikazi Caroline Moyo uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga abakhethwayo bekufake emgceke ukuthi isiqinti sabasakhulayo siqakathekile.
Ngiyazi ukuthi kukhona kuningi abakuthembisa abantu and ezinye zezithembiso zabo abasoze bekwazi ukuzifezekisa. Lokho siyakwazi but besifisa ukuthi leven koze bakwazi ukuthi bathi u-advocatela ontanga ukuthi lathi sikwazi ukuphila ngcono, sikwazi ukuthi sibe recognized.
Umbono lo usekelwa ngomunye olwela amalungelo abasakhulayo laye enguntanga uGifford Mlawuthi odabuka eGweru.
Yes, bangenile abasakhulayo lapho but remember ukuthi bazabe besebenza under system ekhona. Lapho yikho kuzaba lenkinga khona ngoba kule minye imithetho ifuna ukulolongwa ukuze iphathe kuhle abasakhulayo. Ukuyilungisisa lokho kuthatha isikhathi eside.
Wengeze uGifford ethi bafuna uncedo amakansila namalunga edale lephalamende abangabontanga.
Abadala abangamakansila labameli bedale lephalamende kumele benike uncedo laba abatsha abasanda kungena. Bona ontanga bakhona kumele bethakazelele ukufundiswa ukuze bephangise ukubona ukuthi zenziwa njani izinto. Baningi abasakhulayo elizweni abavule amehlo abomvu befuna ukumelwa yilabo abasezikhundleni.
Ingcweti ecubungula indaba zabasakhulayo unkosikazi Mendi Manyathela wasePlumtree yena uxwayisa laba bameli ukuthi bebekwazi abakulandileyo ephalamende lakumakhansili.
Yikho vele esasikufuna ukuthi sithole inani labasakhulayo elikhulu ezikhundleni. Ngingabaxwayisa ngisithi liyakwazi elasithembisa khona. Sizabe selikhumbuza ukuthi ligcwalisise. Lingakhohlwa lapho elivela khona, selithaphuza ubunandi obubuya ngamahofisi enu. Kuthi njalo abanye benu abakathathi lokuthathwa, zibambeni bafana lamankazana, lingasetshenziswa yilaba abasebekwazi ukuthi liqutshwa njani ipalamende lekansili.
Loba ikomitsheni ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ingakethuli inani labasakhulayo abanqobayo ukukhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo, ezinye inhlanganiso ezibona ngezokhetho zisebenza zizimele, zithi lonyaka kulabasakhulayo abaningi abanqobe bathola izikhundla zokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila. Kulezikhundla eziningi njalo ezatholiswa abasakhulayo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Izakhamizi zewange ngaphansi kwenduna umvuthu zikhala ngekusasa ebuluvilivana yabafundi, ikakhulu laba abazaloba imihloliso kusukela ngolwezi. Bathi liyehla izinga lemfundo esigabeni lesi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi imbangela yalokhu ikusweleka kwengwalo, abasekela ababalisi imali yama-school fees kanye lesimo esibi sendlala esigabeni lesi. Bathi njalo abanye abantwana kabaphuchi izifundo zabo ngenxa yalokhu. Unkosikazi Zodwa Phiri ohlala e-BH10 olabantwana ababili abenza u-grade 7 uthi ukhathazekile ngekusasa labantwa bakhe.
Ubuhlungu ngabantwana umntwana ehlezi ukhangelela ukuthi umntwana akafunde, egcine sokungumntwana ohlezi ekhaya ongasafundiwe. Manje ngendlela zoyiswelo zokuthi siyaswela abazali, akulalutho abazali badubekile sihlezela ngendichisa kanje. Sihlaliswe ukuthi abantwana bahluphekile, sizama ukuthi befunde abantu yabo, but kuyehlula ngempilo manje esiyiphilayo manje ngalumumo. Ngaye simcela ukuthi ngasi yancediswa.
Umnumzana Musa Ndlovu wesigabeni se-BH27 olabantwana abathathu abafundayo, laye ukhala ngohlupho lunye.
Sithola ukuthi kwesikhathi abantwana bayahlukuluzeka esikolo nxa kuthiwa kabhadalanga esizwa abanye abantwana bebhadele. Kuyabahlukuluza abantwana bomphana. Okunye okukhona kusezindabeni zendlala, kulendlala kakhulu emakhaya. So umntwana nxa ehamba esikolo engadlanga, ufike ehlukuluzeke kakhulu esikolo, ngasafundi ngendlela eyiyo. Esilesikhala sokuthi aluba uhulumende uyangenela kakhulu ezikolo, kube lokudla okuhamba ezikolo okudliwa ngabantwana khona ngale.
Unkosikazi Pauline Sibanda laye uthi udonse nzima ekuhambiseni abantwana bakhe esikolo ngeviki ephelileyo.
Kuthatha indlala, kuthatha into zesikolo ukuthi ama-inform, ama-school fees, amabhuku, kusidonse senzima lokokudlakathesi lokho esidekile ukuthi singenze njani kasikwazi. Uhulumende besicela ukuthi ngabe uyasincedisa ukuthi i-school fees siyehle ngoba kunje siyi-$15, ngiye nje ubaba kasebenzi sihlezi.
Umnumzana Mishek Muzamba olabakhe eChimbombo Primary School ukhala ngemali lokungafundiswa kwabo grade 7 ngekhefu.
Abantwana ngesikhathi so ukuthi bavalile abasazuzanga ithuba lokunjani lokufunda njengansukwini ukuthi ama grade 7 kwesinye isikhathi avala nge-short time, babe sebebuyela esikolo belungiselela ama-examinations. So singazi njalo ukuthi okwakathesi bayadonsa njani njengoba ukubhala lelo kuze ngomnyaka sosiyaphela.
Unkosikazi Phiri ohlala endaweni le laye uthi ulokudana ngezinga lemfundo eliya lisehla ngayo esigabeni lesi lesabelweni seMathebheleleni North jikelele.
From last of last year na last year, hayi abantwana bafeyilile esikolo, akulaluka. But iminyaka le edlulileyo hayi bekungcono ngoba impilo lokhe isoma isiyaphambili. Iyawoma impilo ukuthi kubuhlungu emntwaneni, kube buhlungu emzalini ngoba uyakungafisi ukuthi umntwana ohlale la ekhaya eyileso sini.
UNdlovu ukhala njalo ngohlelo lwe-Continuous Assessment of Learning Activities athi lusinda abazali ikakhulu abasemaphandleni.
Especially emakhaya akula data, abala mafoni abangayenza khona amagugu yabo. So konkana kuyenza umntwana esalele kakhulu emuva ukukhala ukuthi aliba kulenye indlela engenziwa ikhala ibe ngani yaphuma. Sembona ngani kusikhathi lokho kwaqala ikhala lama results angkhona ngani ayehla kakhulu abantwana. So lesikhalazo ukuthi ngekhala aluba sibili kumbiyani ikhala.
Ngokutsho kohlangothi lukahulumende olwe primary and secondary education, isabelo seMathebelele North silezikolo ezingamakhulu amabili lengxenye 223 emaphandleni, kodwa kumpumela yemihloliso yomnyaka ophelileyo iveza ukuba izikolo ezingamachumi amahlanu zehluleka ukuthola oyedwa owapasayo. Nyakenye lakho ezifika phose ikhulu 85 lazo zazile 0% pass rate, njalo bathi laba ngabezikolo zesigaba enisebubi Lupane Cholocho lezinye. Imizamo yokuxhumana lo yisikhulumeli sohlangothi lolu umnumzana Thongana Ndoro yehlule ngoba umakhale kukhwini wakhe ebengabambeki. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangizwayo endlebeni bathi inyanga kaMpandula iqhakatheke kibo njengoba bethola ithuba lokwazisa abantu ngendubo abahlangana lazo kanye lokukhankasela amalungelo abo. Udabo kaNcube uxoxe ngodaba lolu loSamantha Sibanda omela amalungelo abantu abangizwayo endlebeni ephansi kwenhlanganiso ye-Science of Hope Trust.
Nxa sikhangela i-Deaf Awareness Month, iqakathekile ngokuthi abantu abangezwayo endlebeni labo bayabe befundisa uzulu mayelana namalungelo abo, ukuze impilo esiphila kiyo even ku-society layo ikwanise ukuthi yamukele abantu abangezwayo.
Kuyini okwenziwayo kulinyanga njalo kuphathisa abantu abangezwayo endlebeni ngandlela bani?
Kulenhlelo eziningi kakhulu eziyabe zisenzakala njalo zithunga nganyelwa ngabantu abangezwayo endlebeni. Nxa sikhangela yena uSeptember ngokwakhe wake wayenziwa the first ever World Federation of the Deaf Congress. So nxa sikhangela uSeptember, it's a very significant month empilweni zabantu abadeaf. Kulezinye izinto ezinjenge Declaration of the Rights of Children who are deaf esizenzakele mayelana leyona lenyanga. So nxa sikhangela kulenhlelo eziningi eziyabe zitshengisela ukuthi abantu abangezwayo labo endlebeni bayenzani kusociety yethu, bayenzani ukuze bethuthukise amazwe ethu. It's very significant ngoba sizabona izinto eziningi abazenzayo, even ama-rights abawakhalelayo kumbe ezinye izinto abayabezifuna bezidimanda from ama-government ethu.
Sikhangela abantu abangezwayo endlebeni eZimbabwe, ubona abantu laba bephathiswa na ukuthi baphatheke ngokugcweleyo ekuthathweni kwezinqumo elizweni ukuthi benelise ukuphila impilo efana labanye? Lokhu ukubona kusenzakala na eZimbabwe?
EZimbabwe, according to the National Disability Policy, about 11% of the population yabantu abakhubazekileyo balama hearing impairments, abazwa endlebeni kumbe balama any other problems ngendlebe abadiagnosiwe. So nxa sikhangela inani leli ngelabantu abaningi kakhulu. So nxa ngibona eZimbabwe sisasilela enhlelweni eziningi, i-sign language ayikatholakali indawo zonke like ezibhedlela, asikayifaki ku-curriculum ezikolo. Kunama strides amaningi njalo sesiwayenzile like ukuyenza one of the 16 official languages eZimbabwe.
Njengehlanganiso ye-Sign of Hope, kuyini elikwenzayo ngalinyanga ye-Deaf Awareness Month liphathisa abantu abangezwayo endlebeni?
So thina nge-Deaf Awareness Month sizalontsha i-national budget in sign language. Iyo into engiyibona esesiyenzile first thing yokuthi iyenzakale i-national budget ifakwa ku-sign language. Njalo sizaba nesikhathi sokuthi nge-International Week of the Deaf sibe lama programs inhlelo esiba lazo kuZoom, sikhuluma labantu abavela phansi lonke. Sizaba lama partners eKenya, sibe lamanye ama partners akwamanye amazwe. Lokhu kuza sinceda i-peer to peer education yethu leyi izasifundisa ukuthi abanye kweye kwamanye amazwe bayenzani.
Lo ngonkosazana Samantha Sibanda ubekhuluma lo Tabo kaNcube eseHarare. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisa ngenjabulo umthembu sithembayo ogibs tube lilale njengakhohlile ifetokuphela yalandela.